section 22 EC suke yayingezelela okade kuvele kukhona sokulo section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty of the national interest of Zimbabwe, okutho ukuthi khona wenze ngabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe lasezimbabwe. Kuthiwa uyabuwenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemhlangano lapho ahambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe lezimbabwe izinto kazihambi kuhle njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction ngezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume lomunye umuntu ukuthi yena hayi into yasimanga kuhle amarandi ethu ngaba wavumele bese kuthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi wengene ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela awufake ngawo ungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwabomuntu. Ungani kule njongo yokuthi khona kube lo mbusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hatshi intando kaZulu.
Kodwa nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla le-ZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanikanje ngamandla yi-red. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yirepha. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa umthetho laba iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuzalo-P F ayisibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kwe-ZANU-P F abaningi abawuthakazeleli umthetho ngumthetho walungiselela nje i-cartel yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi neyibhengeza ngazo lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngomthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngomthetho ozafuba isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo embalini yomthetho wezindaba.